Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani silukandaba kumagumbi yamani omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Uthapithapi watinawo nhapithapi uchi ye utungamiri watinawo neurongwa zvozvimwe zvakapakurwa.
Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uZulu adle imbhida achiyane le nyama ngoba isidula angabe ebejongeni.
Hayi, ngibona ngani bekuyikuthi esiziwubhenga ngesikhethu nxakhuma sakhangale siNdebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini bezoqakathekileyo ukuthi khona na ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Fira Joe utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu munguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watinete kunoparura izo mutapitapi watinawo nhapitapi uchi yeutungamiri watinawo neurongwa ndozvimwe zvakapakurwa.
Lawo ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uZulu adle imbhida achiyane le nyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazo omnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, ngibona ngani bekuyikuthi esiziwubhenga ngesikhethu nxakhuma sakhangale siNdebele mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini bezoqakathekileyo ukuthi khona na ukudla kuyadura. Ngokunjalo-ke umongameli ukuthi uzenjani, bonani bevika laphana usweli impendulo efaneleyo. siyazi ukuthi inyama ile ama proteins iyadingakala emizimbeni womuntu. Abantu angebebe ama vegetarians bonke and okunye is cultural. Abantu besingonini bazwa ngokuthi nje makufika inkomo badla inyama bakholisa umthimba kudliwa inyama. So okunye vele nje ke so yi-assault or insult to ama cultural values abanye abantu nxa ukukhuluma njalo ngakadokotela. So mina ngibona ngani nje kube kulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ukuthi into ziyadura abantu kenda abantu abasebayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okuningi.
Manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela?
Nenzelani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yakusonkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhe bathi ngama-immediate things njengokuthi yayinanzelani bavotele uphiwa izipuni namathochi emakhaya baholiswa kantu bazebevota besithi iphathe nje iyanika amathochi lezipunu lerayisi ithukeji yerayisi. So abantu mbona ngani ukuthi kuvota vele kutshoni kuvotela wani abantu abakwazi abakakuzwa khona lokho. So bavotela umuntu ofika wabapha ulutho, ngibona ngani yiyo into elihlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho. Nxa ngikhangela mina ngendlela mbona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni.
Lo-ke ngumnumzana Michael Mdladlandiweni, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele, iWorld War yesithathu. Elemelika lathumela indizamchina ezingelabachayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kankholwa kulisehlakalo esinjengaleso singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba. Hhayi, kangiboni. Ngibona nje kungaba luvalo olusebantwini, yeyi khona kungenzakala. Kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe. Kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba, hhayi, bathi akusesekathani.
Kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngomongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law, yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment. Ubona njani wena khona?
Hayi, uTrump yindoda efuna ukuqatha ngomunwe. Nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengobusitsho neqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo, uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu beMelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye, babe sebekhangela ngale ngaphetheya komthangala ukuthi wenzeni. Okunye usedinga nje uzwele ebantwini beMelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ulibulala ubephehla impi landani. Hhayi, mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yiloko esilungu threat, ube sethusela impilo zabantu beMelika. Abantu beMelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya, babe sebekhangela khonaoku okwenzakala le e-Asia. Bona ngathi isibile loko lakho angaba lakho. Kangithi ukuthi kakungela ndlela ezinye kumbuthi ulungile mbekalungayo ngibulala uGeneral Law. Kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanku umhlaba wonke namhla sikhuluma ngaleyo ndaba. Kabasakhulumi ngamacala la awetheswa inkundla eParliamente yemelika ye kwenzakala ukuthi ufungulalise abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe bachitha isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya egumini lakhe.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowenu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanele okunyanga edluleyo zizavuka. Lokho kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe engxenye liza kuna manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho, siyakukhalela khonoko ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasinza imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNyandeni unkosikazi Andres Ncube uthi laloba umnyaka odlulileyo bumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabele khona ukusithi sithenga okuncane silakho.
Ukansila weNyandeni nomnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bemfisa lokuthi ngama-non governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi esinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabambi amanzi silemfula eminingi engabamba amanzi sizilimele senze ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moyo ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo uthi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina nje abantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube lenguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwento ngempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nayo indoda lo azama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule lenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanyakeni idale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekujiye iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Okwamanje sengichedela emuva kancinyane ngilichiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi nguGonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibili kuhle. Impilo yabesifazana ibilukhuni kakhulu sithi imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ekhuluma iqiniso. Bekudoswa ngefarisi ngesintu. Kwenzakalani ngemva kokufa kukathangi lhayi? Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathe lo sikhundla. Bacina bona amadoda wodemangalelana ngebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje. Kungavele kube lolutho, ye uThokozani. Kungaba lolutho, ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhuza inhlanganiso eyabunjwayo.
I-Pollard.
Ibizo lakhe yilo eliphumayo, kodwa isiye yedwa wajoyina leyo Pollard. Njalo kayisiye yedwa okhomunikhetha nabantu bezana. Ngoba kunje khonapha yena uchamisa ngani. Waye engongcwaba ulokhuza umgabe. Umgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uthangirayo ngokwakhe. Wahamba mhlana kugcotshwa uMnangagwa. Wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akula muntu wakhe wathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuPollard maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli ingoma yangona ngayiphinde. Uma WhatsApp group khona iziuThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akula permanent friend, akula permanent enemy. Kanti yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibona njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakuPollard. Kodwa lina libona ingani inhlanganiso enganceda yini? Yenza impilo yabo mama ibe ngcono. Labantu bonke nje eZimbabwe.
Ye ayi abachothozwa kufanana lokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitsho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen ukuthi yabe kudenge. Into yonke kodwa iyazanywa. Kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umunye umgalo sasikhalela ukuthi kati yena uyale nalo ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena uMnangagwa sevumile khona lokho. Sokuvuvi njalo. Abantu badingani kuMnangagwa bayathengisa njengoba sitho uMnangagwa lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abafazi kabavunyelwe. Mina Pollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba khathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye-athenda kabili kathathu nami ngizibonile ngizizele ukuthi sinxaye sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule ngathi siyibonile ukuthi yehlule otherwise engxenye kuzaba ngcono. Labo abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso kuyebenzile ispecial njengabomama. Ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo nxa uyifisa esitolo iyabe kubizela enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ikijoge lakhona elitshelwe ngumuntu ongumama hhayi ngiyakutshela lizima nguthela intaba le ntaba ingumfana. Amagesi kangikhuluma intombi imbizi yakhwakha ekuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagesi sehambile akula magesi. Amagesi abuya ngo-12 lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke uphekele abantwana ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yateuyake enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa. Babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akunamanzi, kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho into egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile ekutshelelayo ukuthi ulambile.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi nguGonyethi, ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela ekwabulawayo. asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise Washington DC.
Siyabonga uSithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhisi.
Isandikuse
number 9 silen ngoma ka DJ Fritz featuring Sis K ingoma ethi ziyalenda.
Goes up must come down, what goes up must come down, the higher you go the harder you fall, the higher you go the harder you fall, what goes up must
number 8 sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela
kuyazenzela
yokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
safasashiya basale change kuyazenzela kithina abantu abasha kuyazenzela safasashiya basale change.
Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I Charge Office yini? Yiti kusa Charge Office yini? Akula problem, befuna ukubuza ukuthi lingaba le charge efone lomlomo omncane yini? Kathe charge office le charge. Oh, sorry my sister, I see you are charge on my phone. Okay. Okay, fine. Charge. Kathe charge office le charge. Kathe charge office le charge. Captain Charge Office Lee Chajani. Captain Charge Office Lee Chajani. Okay. Okay, fine. Charge.
Good number 5, Silengoma. Eye Asaf ingoma ethi vibe is correct. Kusezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Sure, mfuno chinchi lifestyle yami konje mutero koga fani ole blanka ye agi mfuno chinchi lifestyle yami tifuna utero omubi ukuthi wonke amajida ka wamfuni ole chiste ngathi ama priest awakhuli omubi ngathi ufake mascara if ukhanyele ebe ngathi ngumfana olo mjopha ngathi yena ngomampara uhamba riphi singathi ushaye woke phara ngathi my smile uyabekhala funa uthero ngathi fakele ibhadi uthero ngathi ugele ipox cut funa uthero wami ngedwa ungcona angathi ubegejwa ufuna mina uthiri ufani.
Ijembe Mox ihlezi yona kunumber 3 ngengoma ethi Njelimana. Ngoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile mango moda ngithola ngofana nawe.
I've been searching all around the world. Where are you, where are you,
ukuphi wena sanda sami, ukuphi wena love you.
Number one, asilengoma Kamsiz K eti Icheri Yami.
Oh, I'm a motion. She's fine, she's pretty, she's fine. She's fine, she's pretty, yeah. Icheri Yama, Pali, Cheri Yama. Icheri Yama, Pali, Cheri Yama. Icheri Yama, Pali, Cheri Yama. Icheri Yama, Pali, Cheri Yama.
Ela ke ihlombe Mrs K.
The one I'm with, all these other girls do not exist. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always real, never fake. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Icheri yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami ngu Chris Gander, sidibaneni njalo ngomvulo ye